Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamukelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Abalimi bakhuthaza ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelele ukuba sifitshane. Kulo kuxokozela eZimbabwe lapha amapolisa ethwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change, umthokazi Republic Party lamanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa mhla ka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka 1987 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano esabambanisa amabandla amabili athi iZANU PF le PF ZAPU. Abantu beZimbabwe bale mibono etshiyeneyo ngosuku lolu osuleliminyaka engamatshumi amathathu lasithupha 36 lunanzwa. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla lasevandla leZANU PF eMatabeleland South.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu emuntwini wonke othanda iZimbabwe njalo umuntu wonke othanda ukuthula. Sinanzelela ukubana lusuku oluyabuya ngemva kokubana sokuqale intangani kuba lokudlwangudlwango elizweni. Kwazothi amabandla amabili lenkokheli zethu ezimbili zahlangana ndawonye zalethe abantwana beZimbabwe ukubana babone ngeso linye njalo baphile ngokuhloniphana. Ungakhethi umbala, ungakhethi indawo ukuthi wenzile nangaphi, ungakhethi njalo ukuthi ukhuluma ilimi bani.
Sibona intsha ingasaluqakathekisi, iwuphi umbiko elingawupha kwabasakhulayo?
Mbona ngami kuphendula yithi futhi thina abadala ukuthi sikumele kufanele ngenhlelo ezigqathekileyo ezokufundisa abantwabethu ukuthi bakwazi ukuthi sikuleli lithona ngoba akungeke phombo lizisuke nje kuphela esikhuluma lekhulamethana kungelakuhlalisa abantwana phansi batshele ukuthi okuyikho kwabanje kuze kube laleli suku kuyini njalo okuba yithi leli suku liqabuke ngani kubantu bafundisa.
Sikhangela imbali yosuku lolu lokwenzakalayo khathesi, ubona sengathi okwakufuna ukuthi kufezwe i-unity eyabakhona ngosuku le-unity day kulokhu okusakhona na?
Ya, singatsho njalo kwakuqala sikhale ukuthi ukukhululeka kwabantu beZimbabwe ukuthi ungabe usuke eMtoko, usuke ePlumtree, usuke eBadgate, usuke eBinga nokusuka ngaphi. Awukhethwa ngumbala, awukhethwa ngumhlobo, ukuhamba ukhululekile. Nabayindisayo bayendisa abantu babo ngokukhululeka. Sibe sikhangela futhi langendlela imisebenzi ebuye ngayo, langendlela uhulumende amunje ngayo. Wananzelela thina lathi ngapha eMaxau abamelisi labo kwi-executive esingathi ngama-ministers bekhethwa bedlulela ngapha kwelakithi. Njalo akunamuntu ongakhuluma ukuthi kona ilizwe libuswa nganyanye ngapha akula bantu. So ngenxa ye-unity nangenxa yokubambana ngenxa yaleli langa yikho osokulethe into lokho. Ngaleyo ndlela ngibona mina usuku lolu lwaba lihle ukuthi lube khona. Nasemisebenzini eminye eminengileyo kuyakhangelwa ukuthi indawo lesi ibhalansile abantu bonke bathola ngokulinganayo imisebenzi kungukhokhela.
Umnumzana Malaki Nkomo isiphathamandla sebandla leZANU PF eMatabeleland South. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Makhandiwa Dube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
Hayi kakhulu baba, thina asizange saluqakathekisa noma kuyikuthi abadala kumbe bangena bezama ukulamulela abantu kumbe babesenzani. Thina njengabantu ababesesibutheni sesibelethekiwe kufana lokuthi unikwe i-order kuphela ukuthi sekwenzakale lokho, asizange sikuvume. Njalo ngikhuluma nje kusasa iZipra yonke elengqondo ubuchopho obupheleleyo uyabefake ezimnyama kule ndawo amele uma kuthi awu-10 ame for 20 minutes ukurepresenta abantu abangu-20,000 okukhanya yibo ababulawa khonapha noma thina singayazi ifiga ukuthi njani. Mbona ngathi thina asizange sathi thina leyo nto siyayazi eyunithi ngoba mbona ngathi abadala laphana babesenzela ukuthi abantu sebephelile bebulawa abantu izigebengu.
Kwabatsha lingathini sikhangela usuku lolo?
Kakhulu esingakutsho kwabancane ikubakhumbuza ukuthi khona kunecala elenzakala ngemva kokuba sekuthethilizwe. Icala leli alifuni mali, licala lifuna ukuthi kukhulunywe iqiniso nje kuphela ukuthi kanti babenzeni labo bantu. Kungaba njalo kuzadlula, abantwana kabamelanga bakufihlele. Bamele babe kwazi ukuthi kulento enje yenzakalayo njalo ayibuye ngeqiniso into yangkhona umuntu wayeyenza phela wayelenjongo. So ulayo impendulo yokuthi uzaphendula akutsho uma kusehlula abantwana basale bekwazi ukuthi kulento enje eyenzakala okungekho emthethweni kodwa ayizange kukhulunywe ngayo.
Lo ngumnumzana Makanti Wadube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
The Voice of America, VOA.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelelwe ukuba sifitshane. Ekhuluma le Studio 7, umqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-agritex eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi abalimi kufanele bahlanyele inhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa njalo badinge indlela zokuthi umhlabathi ugcine amanzi kakhulu ngesikhathi izulu lingani. Asimzweni elandisa.
Okokuqala, izulu liphuzile yebo kambe ukuqala ukuna ngoba liqala sesiphakathi kukampalakazi. Lokhu kutsho ukuthi silesikhathi esifitshane esokuvuthisa izilimo zethu. Silesikhathi esifitshane ukuthi sibe lenkotha ezwayo emadlelweni ukuze phela izifuyo zethu zibe lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuna kwezulu ngomnyaka ozayo. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi sinanzelele ukuthi nxa sikhetha inhlanyelo zokuhlanyela kathesi kumele zibe ngezivuthwa ngesikhathi esifitshane, i-90 kusiya ku-115 days.
Yiziphi izilimo abalimi abangaqhina ngazo?
Asiqineni ukulima amabele, ukulima inyawuthi, ukulima indumba lezomaqutha, ukulima indumba lezesikhiwa o-sugar beans, ukulima ubhekilanga, i-sunflower phela, ngoba lokhu kuyazama ukumelana lokomo. Xa sizafaka isilimo somumbu, sifake inhlanyelo ezivuthwa njengoba ngisitsho nge-90 to 115.
Abalimi bengavikela njani izilimo zabo kanye lomhlabathi?
Ukuhlakula kakhulukazi lokugcina nje kumanzi lomdaka ensimini yethu yikho sikhuthaza ukugejwa kwamagodi okuhlanyela kumbe imvula imfolo yokuhlanyela kuphela. Sikhuthaza lokuthi sibuthe amahlamvu utshani amahlanga sembese umhlabathi esikuthi yi-mulching ngesikhiwo. Lokhu phela sisenzela ukuthi sigcine kumanzi ensimini. Kukhona njalo udaba lokuthi izulu leli njengoba lisina kathesi lizabe lisiba lezikhathi lapho elima khona ukuna, kodwa kukhangelelwe ukuthi kusiya phela inyanga kanhlolanja uFebruwari singaba lakho ukuthi sithi singena kumbimbido ngale izulu selimile ukuna. Lathi abalimi sibone-ke ukuthi izilimo zethu siyazincedisa sizivikele ekhuleni lakubudli obungasichitha ngalesi sikhathi. Kuqakathekile-ke balimi ukuthi ungalima ungahlanyela ngoba usiyakhangela ukuthi kumila kuhle yini. Akukho kuphandwa izinanakazana lezi eziphandayo, izikhwehle kanye lokuqumayo nxa kumila. Ngoba kuvamile ukuthi nxa izulu lilutshwana ilanga lichisa kakhulu ubudli buba buningi kakhulu. Kwesinye isikhathi ekumiliseni lapha ngenxa yokuthi izulu lakhona liyaxayela ukuna kungangamili kuhle. Asiphangiseni ukuqabanga sivala izikhexe lezi eziyabe zibe khona. Ukufaka umquba, ukufaka umvundiso, ukuvikela isilimo kuyabe kuqakathekile kakhulukazi ekuthini sizathola isivuno na kumbe hathi. Ukhula abalimi ikakhulu ngamaviki okuqala amahlanu kusiya kwalitshumi. Asiboneni ukuthi izilimo zethu akula khula oluncintisayo ukuze zikhule kuhle ngokuphangisa sithole ukuvuna. Balimi, umnyaka lo ulakho ukuthi sibe siba lamathuba lapho okuyabe kuchisa khona kakhulu. Asinanzeleleni ke ukuthi nxa siza kwenze sikwenzayo silandela siqondiswa yimbiko ezomkhathi. Imvundiso enjengeyokuzalisa ammonium nitrate lapho urea kufakwa kumanzi. Ngakho kube kumele sibe sihlala silalela ukuthi kuthiwane kwezomkhathi, umbiko ongaphuma emawayilesini, umbiko ongaphuma ebalimisini. Silandele iziqondiso lezo ekulimeni kwethu.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngomqondisi we-Agritech eMatabeleland North ubexoxa le-Studio 7 ecingweni. Umelin Dovu lo Roland Dube abachove intshelele zani besuka eMidrand kwele South Africa besiya koBulawayo namuhla bebe thotshwa imizimba eRatis Beauty Parlor. Okwamanje basaphumula kulandela uhamba umango oyisilinganiso samakilometers afika phose inkulungwane 865 kilometers. Ake sizwe uNdlovu exoxa lo Dube bethotshwa imizimba koBulawayo.
Sithina abantu abaningi kade bahamba besikhapha besiphelekezela, which means endleleni kade kumnandi kakhulu kade besikhapha, imoto yajika ngasePhulukwane from there zaqhubeka sebathathu. Bekumnandi impela, kodwa inkinga ekade ngilayo mina njengomuntu oqalayo ukuthi layilo kahle engakwazi lutho. So behamba mfunda endleleni ongawukuthi mfundile, kodwa namanje safunda ngoba ngaqeda, kodwa ngisadinga ukuthi khona ngifundise. Sibo kundlovu kade emfundisi wane kade ngazi lutho vele, nakhona kade ngasazelelanga ukuthi ngizobuya ngoba into zami yonke ibhasini amathingekho right. So and then sabuya-ke kahle sesifike emesina, it's a fortunate umfo wethu nguye laphana osuke wangabe esaba ne-appetite yokuthi edle wangabe esakhona ukuthi ebe namandla ukuthi eqhubekeke eze phambili. So sangifake emotweni wayesefetibrici, efetibrici saya refresha laphana e-True Allegiance. Bekumnandi azi bekukuhlakula, sangena hlakhulu wajabula. Sasuka-ke lapho-ke ntambama, it was around 7 or 8 if I'm not mistaken, and then umfowethu upresmo masondo yena wasegibela-ke izimoto esiza etawu ngobe bengasayeesuketshoke. So sahamba kuhle kakhulu. Into nje cishe yasivelela nje ukuthi sitshaye ipotholo kwamathoshi kade ngasabonise kahle uba kundlovu utshaye ipotholo. Lucky umuntu one-experience walibamba ibhasikiti kazange waba kuvele kwawafulethi ithaya lakhe, sashintsa-ke ithaya-ke sahamba but sihamba sisilala kodwa sihamba kancane singasakhona ukugijima ngespidi. Saba nelakhi, sahlangana nomunye ubaba ongumalayisha naye ubehamba ngemoto yakhe, wasehamba isikhanyisela. Hayi lapho-ke sigijime kakhulu, mase sikhanyisele asazi umuntu u-check ividiyo kadathanga ngaze usuku. Hayi sigijime kakhulu mfela, sisilanda khona kumakhado sese sifika phambili ukhona kwathelwa khona umhlabadi. Hayi lapho sivele sakhathanga singasakhoni lutho, kodwa hayi wena siyibambile sazofika. Hayi sazohlangabezwa ngamadoda aseBulawayo, yazi sayikhilinga ukuthiwa nguthola ifemila kuhamba khona nje. Umnandi mhlana nabantu abaningi abade ngabazi, sathola amajida asihlangabezi bavila khona eBulawayo siya phambili team. Amakhitha abomahle kakhulu, namadoda akhona afriends kakhulu. So basikhapha nabanye okwabesuke nabegwanda besikhapha emoto yabo azofika lapho eBulawayo, sahlangana nabo babuyezwa nabontakazi babona entela sizwa ngabo. Umnandi abona kade simanje la lapho lapho bazombotoza, yazi kumnandi. This is my first time.
Siyabonga kakhulu. Ungatsho ukuthi i-awareness or ibingeyani i-awareness, njalo usizo olube khona ebantwini or kukhona ongakukhuluma njengamafitshane.
I-awareness ibing about drug awareness, ukuthi abantwana bengathathi ezidakamizwe nxa yokuthi intsha ayiningi, abantwana abaningi abancane yonke sebelahlekelwa umkhumbulo nangengqondo nangenhlonipho yonke into, sithi balahlekelele kusasa labo elihle ngenxa yokuthatha izidakamizwa. So besithi khona say no to the drugs, and then usizo silitholile ebantwini abantu abanjengoba besinikeza izimali abanye besithele ukudla abanye besinikeza amanzi namafruit endleleni bekukuhle kakhulu mpela besifike khona mpela bekukuhle kakhulu kodwa mina umndeni wami engawuzelanga ukuthi khona ngabuya ngebhasikini ukangomtheli bevuma kodwa kuhle ukuthi labo nthole bengimele nogogo wami kade engamtshelanga ngisule laye engilindile ujabule kakhulu ube proud la ungenza ukuthi khona be-proud ukuthi maybe ngokuzayo ngizokhula ukudlula lokho ngiyabonga.
Okay, hayi siyabonga kakhulu. Hayi okunye siyabe siyazisana kanjalo kanjalo. Besicela nje abantu abasincedisayo ukukhona abanye lesifiso sokuthi besithumele ukuze sincedisa nathi ngoba besihamba sisidla, siphuza amanzi, silungisa izinto eziningi.
Lapha lizwe abathakazelela intshelelezani umnumzana Roland Dube exoxa lo Meli Ndlovu bekobulawayo. Kulokuxokozela eZimbabwe lapha amapolisa athwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela eCitizens Coalition for Change umthakazi Republic Party lamanye okucatshangelwa ukuba afuna abalandeli bawo batshengisele emigwaqweni bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo lokuxotshiswa edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu abathi usebenzelana leZANU-PF. Ibandla le-TCC lithi iZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bavala ubuchapha obenzakala ngesikhathi sokhetho olaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka njalo lolama-by-elections olwavinjwa abaxotshiswa nguChabangu ukuba bengangeni kukhetho oluqhutshwe mhlaka 9 Mpalakazi. Ukuze sihlaziye udaba lolu uGives Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-TCC lo nkosazana Antonella Nare olilunga leZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Akumangalisi ukubana kule crackdown against ama-opponents e-government. Le into eyi-nature ye-government ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani nabo. Kuvele kule history yakhona and aso history entsha, i-long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye manari ubona njani konoku mama?
Izinto kumele sikhangele ukuthi khona laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi khona break the law and then sesizathi khona khona hayi siyahlukunyezwa yi-government or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU-PF. Kumele sikunanzelele sikukhangele again ukuthi khona are they following the rules and the regulations of the country ukuthi balandela imithetho yini ngoba at times sebeza break ama-laws just because they want to be seen in the public domain besithi khona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dallas nansoko indaba
umanari into angayi angazisisiyo ikuthi ukudemonstrator or ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume athi angivumelani lawe uhulumende la ngena ngivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu and kuvumelekile lowo. Kodwa-ke in fact umanare ku-the other way round kuZANU-PF. iZANU-PF esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program abanye abantu bangabilethuba lokubana either bademonstrate emgwaqweni kumbe bayenze i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrata, iZANU esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu.
Ye manali mpendule khonapho sisuthini mama?
Okay, ngiyabonga ngiyakuzwa hayi Mlalazi. Kodwa asikufake ngale indlela ngoba nxa usithi khona yona iZANU-PF yiyo ebreaker imithetho angiboni kunjalo ngoba many times ezenzakalayo i-opposition and they want to use i-violence ukudemonstrate akuyalelwanga as you say and ngiyakuzwisisa sisa lo, but again, as the demonstrations angkona alokuthula yini or ama demonstrations lawana ukuthi vele siza yenza ngenkani noma lingaze lithini siza yenza ngenkani uku demonstrator okulokuthula kukulungile asikuyaleli kodwa nxa sokusiba lo dlazo uqalisa ukuba lemsindo engayenziwe ikho lapho kusuka kube lenkinga khona.
Ye, kukhanya zani uyakhuluma lapho mama ukuthi kukhanya ngani linabaphikisayo lilo msindo kakhulu ukudlangudlanga kuphela. Mlalazi.
Akusikoqiniso khonokho nje ubuhle ukuthi yonke into ihlale isegcekeni eZimbabwe. Mhlawumbe sichallenge abezana uPF kunye loManare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona. Siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esiviolata ama-citizens and that history is there. Ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by i-government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrate against uhulumende bayamthrethena bamtshode yilokhu akwenziwa la. Ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact, iZANU-PF ayibusi ngentando kaZulu. iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them not abantu. Sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule PF khona. So i-opposition or rather ngithi abantu baseZimbabwe because the opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama political parties aba opposizana. Inisho lamachurchi angasukuma athi sinikwenza lokhu izano iyaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinature yabo yokuthi kuyangiswane eZimbabwe.
Manare posele ukugcina khonapho umphendula khonapho ke ubaba Mlalazi.
Alright, hayi ngiyamuzwa ubhuti ene ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalaba abaphikisana leZANU-PF at times babefuna ukugetha iattention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona bazama ukulwa leZANU-PF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains. Abantu uyakwanisa ukuthi khonkona afake i-adoption athi khonkona ngiya-adaptwa ngiyenze so I'm being tortured or whatever bekhulume izitori ezijeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu kubo-Europe labo-America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khonkona begethe i-mileage yabo personal ukuthi khonkona begcwaliselele izifiso zabo.
Hmm, khona Mlala.
Manare, I think one thing ofanele uyifunde senhlala ngitshela abangani bami bezana ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-controlled government ngoba konke lokhu esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo ngitsho lama fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo kazakawaprove asibonise ukuthi bekukade kuyifake bekungekho.
Lapha lizwe unkosazana Antonella Nare okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olulunga le-CCC bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7. Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Burkina Faso ngelinye lamazwe entshonalanga yezwekazi le-Afrika lapho abebutho abahluthune khona amandla ngombandula ngomnyaka ka-2022. Abebutho bahluthuna amandla lanxa abedlulisa amalawulo abesimuslim abalobudlelwano lamaqembu e-Al-Qaeda le-ISIS baba lomvukela kwaqhamuka ubudlwangudlwangu osebufinyelele lamazwe angomakhelwane esigabeni se-Sahel. Elemelika liyasola kakhulu ubudlwangudlwangu obudalwe yilama lwayecatha ehlasela abantu makhaza amabutho kunye lamapholisa akwele Burkina Faso. Ubudlwangudlwangu obujulileyo sobuthethe imphefumulo yabantu abaningi bakwele Burkina Faso kutsho isikhulumeli sogatsha lwe-State Department uMatthew Miller. Siduduza labo abathintekileyo imindeni yabo lomphakathi. Elemelika lizahlala lizimisele ekuphathiseni ekulwisaneni lobudlwangudlwangu. nenga yokungahlaliseki lokhu elemelika likhuthaza abeBurkina Faso ukuthi bathathe amanyathelo okuvikela uZulu lengatsha zomphakathi, kutsho umsekeli wogatsha lukahulumende olubona ngokwezwekazi le-Afrika uMolly P esipha ubufakazi edalele Congress kunsukwana esisanda kwedlula. Siyazi icebo lokuvimba ubudlwangudlwangu lobu ngokugcwalisa amabutho alisoze lisebenze njengalokho okwenziwe kwele mali. Ukulungisisa ukungahlaliseki okwenzakala kwele Burkina Faso, siqhuqhuzela umhlahlandlela ozandulela umbuso kaZulu kusetshenziswa isikhathi esizafakwa sivunyelwane yibo bonke. Elemelika likhathazekile ngokwenziwa nguhulumende osabambile okwesikhathi, okufana lokubamba ngamandla abantu ukuthi bangene kubutho, ukuncindezela uZulu lokuvimba abamabandla ezombusazwe. Lokhu kubangela ukuvimba abantu abasebenzela isizwe ukuthi kube lombuso kaZulu lokuthi ilungelo likaZulu lilondolozwe, kutsho uMila. Ukulondoloza ilungelo likaZulu lokucwayisisa ukwephula kwelungelo likaZulu losuku lokujezisa labo abayabe bengibangele lokhu kuqakathekile ukuze kube lokuthula elizweni. Elemelika lizaqhubeka lisebenzelana lohulumende wesikhashana we-Transition Authority labanye ukuvikela ilungelo likaZulu, kutsho uMila. Sizaqhubeka siphathisa uZulu wele Burkina Faso emizameni yokuthola impilakahle lohulumende kaZulu kunye lokuthula elizweni.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Akubizwa ozwayo elusingo esigabeni setokwana ePlumtree namuhla, lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lesikhalanga bethakazelela imvelaphi yabo njalo beziqhenya ngamasiko abo. Sixoxe lomunye wabaqoqi bawo, umnumzana Difa Dube.
Namhlanje lilanga elikhulu kakhulu wabunkomo, lapho kuhlangane khona abantu bebukalanga endaweni ebizwa kuthiwa kuseluswingo. Iluswingo leyi it's a traditional place eyaziwa kakhulu ngebizwe elakudala elibizwa kuthiwa yintandabagwana. Ntandabagwana kusho ukuthi wawungumuzi omncane owenkosi yethu uChibundule. Njengoba sazi ukuthi uChibundule yena wayehlala laphana eCamerons. So ke abantu bazobehlangene lapha entandabagwana well known as iluswingo, lapho ukuthi bezogubha lolu suku bekhumbula ubukhosi bamandulo, bekhumbula imvelaphi yethu, njalo sizama lokufundisa isalaba abancane ukuthi umlando ube kibo, njalo bakuzwisise kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngembali yakithi bukalanga sikhuluma ngendawo enjani. Kuqakathekile kakhulu ukwenza izinto ezifana lazela lezi ngoba kuvuselela usiko lwakithi. Ingakho siyabamema bonke abantu bakithi, isizwe sakithi sonke, sithi bonke abanelisayo ukuthi bafike kotokwana endawo lokuthi ayiluswingo, siyabamema ukuthi abafike ngobunenge.
Ingaphi kahle kahle lindawo Dube?
Indawo ethiwa iLuswingo eTokwana, indawo leyo kusho ukuthi is 40 kilometers nxa usuka ePlumtree Town. Uhamba ngedirection usiya kuTokwana ezitolo. Nxa ufika eTokwana ezitolo, usungafika ubuze ukuthi izitolo zakuTokwana ziyinye kuphela, noma bangabiza ukuthi kumakhekhe. Usungabuza indawo ukuthi indawo ethiwa iLuswingo ingaphi. Kodwa ke okunye sizaza ukuthi sikwenze, sizalwisa ngako konke okusemandleni ukuthi sibhale amabhakane, amapapers azobe ebhaliwe, sitsho amadirection ukuthi nxa ufika lapho uje uqondele. Njalo zizama ukufaka lama ashes azasiza ukuthi ayenelise ukuthi atshele laba ababilahleka ukuthi indlela iqonde ngayo. Kodwa ke sithi bonke abantu bakithi ababuye, lalabo abangasoba bakalanga ababuye nabo bezozithola ithuba lokuthi bebandakanye ke ekufundeni izinto, noma bafunde ukuthi abantu bebukalanga baziphethe njani, bengabi belokho besizwa izinto beziqagela from laphana. Kodwa ke ababuye bezosondela duze lathi, sizogubha lolu suku sisonke sindawonye. Ikakhulukazi abantwana besikolo siyabamema kakhulu ukuthi abazali bavumele abantwana ukuthi ababuye, ngoba kuyinto ekhangelane labo kakhulu, ngoba thina abadala sokukuningi esikufundileyo esikwaziyo. Kodwa ke abantwana abancane futhi babuye sizobafundisa, sibathiyele ifa lengqondo ukuthi basale besazi ukuthi impilo yayinjani, njalo baqhubeka phambili nabo besiya ngayo.
Umnumzana Tifa Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi weLusingo Khalanga Cultural Festival ubeqoqa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Singake hlukanike isihlobo sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lethu lwanamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inaza usuku lokubambana oleUnity Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisa ngutabo kancube.